sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 27 kuMpalakazi 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
ukunikezana ama constituency kungaba kuyinto enhle kodwa emveni siyaphambili ngale kungagcina kudala njalo ukuthi kube lokuxabana kungagcina kuphambanisa ukuthi ekuvoteni lapha ngoba laba babe besebenzile kuma constituencies abo bayagcina sebengasavotanga kahle.
Amabandla aphikisayo aphansi kwamanyano we-MDC Alliance asethule umbiko oveza izigaba abayabelane zona eqondane lamalunga amabandla abo afuna ukuncintisa kukhetho oluzayo.
Into engani iqakathekile kakhulu sibona ukuthi iningi lamavoters kakhulu isikhandlele ukhetho esikhandlane nalo lisuka kwabancane ama-youth.
Abasakhulayo bebandla leZANU-PF sebesungule uhlelo lwebulenjini olo hashtag ED has my vote 2018 campaign lokukhankasela ozancintisa kwisikhundla sikamongameli emele ibandla leli kukhetho lomnyaka ozayo. Inguquko eyenzeke kwezombusazwe eZimbabwe eminyakeni ka-2017 ilakho ukuguqula inhlelo nempilo zabaningi abeZimbabwe asebele minyaka behlala kwele South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amabandla aphikisayo aphansi komanyano we-MDC Alliance asethule umbiko oveza izigaba abayabelane zona iqondane lamalunga amabandla abo afuna ukuncintisa kukhetho oluzayo olukhangelelwe ukuba khona kumnyaka ka-2018. U-Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Amabandla akumanyano owe-MDC Alliance ayisikhombisa aseyabelane izigaba kuma-constituency kusiya ngokuthi ibandla likhulu okungakanani. I-MDCT ithole ama-constituency adlula alikhulu i-115. I-MDC ka-Professor Welshman Ncube yathola ama-constituency adlula amachumi amathathu i-32. Kuthi iPDP kaMnumzana Tendai Biti yona yathola amachumi amabili i-20. Isikhulumeli se-MDC Alliance uProfessor Welshman Ncube utshele umsakazo we-Studio 7 ukuthi inkokheli zamabandla zisazohlala kunyanga ezayo mayelana lodaba lolu ngakho ngeke atsho okuningi. Unobhala jikelele wabatsha kubandla le-MDC uMnumzana Decent Bajila uvumile ukuba ibandla lakhe selibabikele ngama-constituency abawabelweyo.
Namhlanje unobhala jikelele wenhlanganiso umama uMiriam Mshayi ukhiphe umbiko ukuthi bonke abangamalunga enhlanganiso abafisa ukuncintisa kukhetho oluzayo bengabhala izincwadi bebhalela e-ofisini lakhe besitsho ukuthi bafuna ukuncintisa i-constituency phakathi kwalawa angu-32 esawanikezwa i-MDC Alliance esiza kuncintisa ngaphansi kwayo. Kutsho ukuthi amalunga ethu awavunyelwa ukuncintisa kula amanye ama-constituency azancintiswa ngabafowethu esizabe sisebenzisana labo siku-alliance.
Isikhulumeli se-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo uthe bona ebandleni labo bebengawutholi umbiko wama-constituency abawabelweyo ngoba besalinde ozavela ebandleni lakhe.
Hayi, siwubonile umbiko sibili webandla likhokelwa ngubaba uProfessor Welshman Ncube. Kodwa mina njengoThabita Khumalo isikhulumeli se-MDC ekhokelwa ngubaba uTsvangirai anginamandla ukuthi ngiluxukaxuke udaba eliluzwe oluvela kwelinye ibandla. Bazaziphendulela bona ngokuloba abakwenzileyo.
I-constituency ebilonkosazana Thabita isiphiwe uSenator David Coulthard uthe ebuzwa ngakho wathi kakaziswa libandla lakhe njalo kutsho ukuthi uzathunywa njalo ukuyasebenza kwezinye indawo zebandla kusiya ngokuthi ibandla lihleleni. ohlaziya ngezombusazwe ezweni umnumzana Effie Ncube uchaze ukuba osekwenziwe iMDC Alliance sokuveze ukukhula okukhulu kwezombusazwe.
Ungabona abantu sebefike esibangeni lesi MDC Alliance efike ngiso sokwabelana izihlalo zeParliamente behlanganisa amandla abo ukuze balethe inguquko kumbe bawine amandla embusweni. Kubonisa ukukhula okuyisimangaliso esikhulu okumele sikufunde sisonke eZimbabwe, kufunde ngaba ku ruling party, kufunde ngaba ku opposition ukuthi kusebenza ndawonye kuqhakathekile. Kanti kubonisa futhi ukuqhakathekisa kokuletha inguquko okwedlula ukuthi ngubani osesihlalweni.
Esinye isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Lungelo Ndlovu uthi kukhanya kuyisenzo esihle kodwa esizadala ukuxabana okuthize kumabandlala ngoba bebekhona abakade besebenza gadalala bekhangelele ukuya edalele parliamente. Ethi kulabo abasele phandle kuzaba buhlungu kubangele ukuthi bengavoteli amabandla abo.
Ukunikezana ama constituency kungaba kuyinto enhle kodwa emveni kusiya phambili ngale kungagcina kudala njalo ukuthi kube lokuxabana, kungagcina kuphambanisa ukuthi ekuvoteni lapha ngoba laba babe besebenzile kuma constituencies abo bayagcina sebengasavotanga kahle.
Imibiko ekhutshwe ngamabandla la ichaze ukuba akunamuntu ozaletha ugwalo lwakhe lukhombisa ukufuna ukuma ku-constituency engekho kuluhlu abaluphiweyo. Umhlangano lenhlanganiso ezizimeleyo koBulawayo umongameli we-MDCT uTswangirai wachiya abantu becasukile ngemva kokubika ukuba sebevele sebelabantu abazabamela kukhetho oluzayo njalo ibandla lakhe ali kumikhankaso yokukhetha abantu abazabamela eParliamente. Kubandla le-MDC ekhokhelwa nguProfessor Ncube, iConstituency yeBulawayo East ihle yaphiwa uSenator Coulthard akula muntu olemvumo yokuphikisa lesi sinqumo kubandla lakhe. Abanye abantu besithi idemocracy isiye kuphi uma sekulabantu abazaphiwa izihlalo bengazikhankaselanga. Ngimele iStudio 7 yoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abasakhulayo bebandla leZANU PF sebesungule uhlelo lwebulenjini olo hashtag #ItHasMyVote2018 campaign olokukhankasela ozancintisa kusikhundla sikamongameli emele ibandla lelo kukhetho oluzayo. Umnumzana Mnangagwa, abasakhulayo laba bathi bazasebenzisa lomkhankaso wokukhuthaza ontanga ukubhalisela ukuvota kukhetho oluzayo. UMavis Kamau sethulela lolu daba.
Enxa lusungulwe ngabasakhulayo bezanu PF, inkokheli yalolu hlangothi ithi luqondiswe kuye wonke osesemutsha kungakhathalekile ukuba ngowaliphi ibandla njengoba inkinga zabo zifana. Ophethe isikhundla sokuba ngumsekeli wohlangothi olubona ngokuqhutshwa komsebenzi kuzanu PF National Youth League uMabutho Moyo uthi njengabasakhulayo babona uMnangagwa njengomuntu ozinikeleyo ukubathuthukisa njalo engasiza ukubenza babe lekusasa engcono.
Kuzananzelela ukuthi isimo somnotho sisibisele emuva more than 16 years. Siphume ezikolo with no job, siphethe amaphephethe emfundo. Amaphephethe emfundo azasebenza nxa umkhonomi ungasukuma, isimo somnotho sithuthuke. Ukuze lokho kwenzakale, siyabe sidinga umuntu onjengo-President Idi Mnangagwa ukuthi kube nguye osiphathela ilizwe lethu. Umkhankaso lowu umkhankaso ozamemetheka kakhulu through social media and other media houses and media forms. But sikhayele kakhulu social media ngoba yikho lapha abaningi thina abatsha esitshona khona.
Umoya uthi yena labanye abasakhulayo elizweni balethemba lobukhokheli bukaMnangagwa, kungakho bekhuthaza abanye babo ukuba bamvotele.
So come 2018, ama youth wonke eZimbabwe ngobuningi, ideas my vote will be the war cry of every Zimbabwean youth. Ngoba u-ED uzalungisele lizwe kangeka lilungise nge 6 months, but in 6 months uzasibonisa i-direction lapho lizwe kumele liye khona. Hence kumele simnikeze 5 more years zokuthi asithuthukise i-economy, improve ilizwe, sibe lekusasa lati sikwanise ukuba kuma mortgage systems. As it is, most of youth between 20 and 35 asila zindlu zethu azizange sithole ithuba le economy esingayisebenzela isibhadala ngokufaneleyo. So bese struggle sibili but ikusasa ikhanya sivulekile kuyathembisa ever since kungene ubaba uEdimnangagwa, hence ET has my vote.
Umoyuthi laba bakhankasela ngokunye bengasoke babalandele bezolandela uMongameli Mnangagwa ngoba belibona ithemba kuye. Uqhubeke ethi yena labanye abasakhulayo ilizwe lonke baledlabuzane elikhulu ngemva kokungenela kwabakubutho ukulungisisa isimo kwezombuso welizwe ngaphansi kohlelo lwe-Operation Restore Legacy. Ukumisa umonakalo kwezomnotho elizweni kwasuswa obengumongameli ngaleso sikhathi uMnumzana Robert Mugabe lenkokheli yakhe. Omunye wabasakhulayo laba ongelabandla alisekelayo uDennis Nyoni uthi kulinyathelo elihle elithethwe ngabatsha ebandleni leZANU-PF njengoba lolu kuluhlangothi obeluvele lukhohlakele sonke lesi sikhathi nxa kuqhutshwa imikhankaso etshiyeneyo ebalisa olokhetho.
Singathi into engani iqakathekile kakhulu, sibone ukuthi iningi elama-voters kakhulu sikhandlele ukhetho esikhandlelane lalo lisuka kwabancane ama-youth. Siyabona ukuthi yibo aba-active ku-social media abasebenzisa kakhulu u-Facebook, u-Twitter, lawo konke amanye ama-social media amaningi. Into engakwanisa ukuthi ekugcineni singabona ukuthi ingakwanisa ukusebenza ikakhulu kubandla eleZANU-PF, ingakwanisa ukubamba laba bantu esibaziyo ukuthi eminyakeni edlulileyo kade bengavoti kakhulu.
Kungalesi sizathu-ke abatsha ebandleni leZANU-PF bekhuthaza osakhulayo wonke ukuba asekele uMongameli Mnangagwa kukhetho oluzayo, behlukane laba badlelezelayo abekade bechaphaza inotho yelizwe bengabanaki bona, besidlimbuya ngoluthi beswela okokwenza ukuziphilisa elizweni eligcwele inotho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Inguquko enzeke kwezombusazwe elizweni eminyakeni ka-2017 ilakho ukuguqula inhlelo lempilo zabaningi abeZimbabwe asebele minyaka behlala kwele South Africa. UBenedict Nhlapho uxoxa lezi zalwane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe ngale inguquko kanye lekusasa yabo.
Kusukela ngo-2000 ukukhwela kwezehlakalo zokuhlukunyezwa kwamalungelo luntu lokuwa kwezomnotho phansi kwahulumende kaMnumzana Robert Mugabe kubangele ukuthi amakhulu ezinkulungwane zezalwane zeZimbabwe ziyebhebhela kwele South Africa. Kuleli nani kulezinkulungwane ezifike kwele South Africa zaphiwa imvumo yokuphephela okwesikhatshana ngoba impilo zazo besengozini eZimbabwe. Leli qula-ke selisesabela ukuthi ukungena kwamongameli Emmerson Mnangagwa osekubeke kwacaca ukuthi uxolo luhamba phambili kuye nokuthi abasemazweni abaphenduka ekhaya bengesabi ele South Africa kungenzeka lithi baphindele emuva ngoba isimo sesilungile. Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Sizwile Moyo uthi loba nje kungaba yinto enhle ukubuyela ekhaya, akusoke kube lula ukuqala impilo yeZimbabwe enzima kukanti bese bejwayele ebutshelezi.
Loba isimo sesingcono ezim kuzothatha isikhathi ukuze sithole imisebenzi yangkhona ngoba lalaba bavele behlala khona already akukabi ngcono ngoba bakathola imisebenzi bona ngokwabo. And another thing, sathi sifuya lapha sathiya singela mizi kungela anything, so kuzoba nzima ukuthi siqale kakutsha yonke into.
Bakhona njalo abasuswa ikoma kwezomnotho bafika kwele South Africa baphiwa amaphemithi esikhatshana ukuze bebe bebhacile kusavuselelwa ezomnotho elizweni labo. Labo laba kungenzeka baphelelwe ngumphako nxa ezomnotho zingavuka kwathu eZimbabwe. Baningi futhi abathi ngemva kokufundela imisebenzi ethile beza kwele South Africa ngoba kungela msebenzi eZimbabwe. Iningike labo bafika benza imisebenzi ebehlisa isithunzi ukuze baphile. Labo laba bathi nxa ezomnotho zingavuka kwathu njengokwesifiso sikahulumende kaMongameli Mnangagwa kuza kutsho ukuthi sebebhekisa amabombo emuva besiyathola imisebenzi abayifundelayo. Ulizwe Khumalo seku-grade 11 kwele South Africa uthi ukutshintsha isikolo sebesiyafunda eZimbabwe kuzaba into enzima kakhulu nxa kukhangelwa umehluko wemfundo zamazwe la omabili.
Izimfundo azifani, inani lama-subjects alifanani, nolimi olusebenziswayo eZimbabwe alifani nalolu olusebenziswa ngapha eSouth Africa, like iAfrikaans nesishona ngale eZimbabwe akuhambelani, so kuzoba nzima ukuthi sijwayele.
Kodwa akabanye abafana lomnumzana Mphathisana Inkomazana bathi ekhaya kusekhaya, loba kanjani bazasijwayela isimo nxa sebehlala khona.
Abahlali baseZimbabwe baseSouth Africa ngendlela abahleli ngayo ngibona kungabe kuyindlela enhle kakhulu uma iZimbabwe itshintsha, nabo bekunanzelela ukubana iZimbabwe iyatshintsha baphindele bayohlala phansi emakhaya bavuselelana lizwe banikelwana president ongenileyo kwamanje imbono nani nani ukuze angamoshi futhi njengophumileyo.
Iningi lithi limele ngamehlo abomvu inguquko eza kuba khona eZimbabwe, besithi bafisa kakhulu ukubuyela elizweni labo bayiphila impilo ekhululekileyo hathi emazweni lapho abahamba bekhonjwa ngeminwe kuthiwa bazabuyela nini labo laba. Melestulo 7 Johannesburg kwele South Africa, ningu Benedict Nhlapo.
Studio 7 Live Talk ngo fast 8 kusiya ngo 9 o'clock ntambama lamuhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe olo diaspora forum. Sixoxa ngokwenzakala eZimbabwe lokuza kwenziwa yilabo abahlala emazweni ngomnyaka ozayo. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iningi kwele Liberia livote izolo lapho kuphindwa ukhetho lokudinga umongameli. Bezindala zombili ukukhetha phakathi kwake waba ngumdlali wenguqo olodomo uGeorge Weah kanye lobe ngumsekeli kamongameli welizwe uJoseph Kogai abangqingilana bezama ukuthatha isikhundla esithiwe singasela muntu ngokugqiba umsebenzi kamongameli Ellen Johnson Sirleaf. Iningi ezansi emandebeleni lithi lanxa ziziningi izehlakalo kumnyaka ka-2017 esizahlala sisengqondweni yabaningi sokugenqulwa kombuso kwaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe Libutho ngolwezi lonyaka. Ukusilela kwemali okudale ukwethulwa kwemali yohlobo lwama-bond notes ngezinye zezehlakalo. Uvusisizwe Mkhwananzi uyalandisa.
Udaba lokuhluthunwa kombuso okwenziwe Libutho luzahlala lukhunjulwa ngabaningi ngoba iningi belingacabangeli ukuthi uRobert Mugabe obuthe iZimbabwe kusukela ngozibuse ngo-1980 engathiya isihlalo kalula nje. Iningi laveza ukujabula okukhulu lapho uMugabe oyetheswa umlando wokuphatheka kombhuqazo weGugrawundi ukwephula amalungelo oluntu kanye lokubhidlisa umnotho wakuleli ethiya isihlalo ngemva kwesukwana evinjwe Libutho. UZulu uthi kasoza kukhohlwa ukususa kukaMugabe esihlalweni. Umnumzana Farai Moyo osebenza kuhulumende eseFlabhosi ngomunye walabo abazahlala bekhumbula ukususwa kwaMugabe esihlalweni.
Umnyaka ka-2017 uphele kuhle sibili, sibona kube lotshintsho sibili kwezombusazwe, sibala ukuthi uComrade Robert Mugabe ukhitshiwe esikhundleni.
UNkosazana Sithuthuzile Masilela uthi iningi alisoze lakhohlwa ukugenqulwa kombuso kaMugabe ngoba iningi lidubeke kakhulu phansi kombuso wakhe.
Ezokuhlala ngikukhumbula ukuphuma kaMugabe esikhundleni okuyikudubeka kwethu for the past 37 years. Izinto azimanga kuhle, asila fuel, asila ukudla kukhwelela ezitolo, so akuphileke.
Umnumzana Methuseli Nyathi oweletumba eBedbridge uthi yena angasoza ukukhohlwa indlela ibutho elavala ngayo uZulu amehlo lisithi lingenela kwezombusazwe ukuze kube le nhlalakahle elizweni.
Engike ngukhohlwe ukuphuma kaMugabe ekhutshwa ngabanye bakhe qambelelizwe ukuthi benze ikhongozela thina ifiva bona dresenze ipolitics ezana
unkosazana Meslin Ncube uthi uzahlale khumbula obe yinkokheli yebutho osengumsekeli kamongameli welizwe ugeneral Constantino Chiwenga owakhokhela ibutho elagengula umgabe
okuyikho umqoka okwenzakalileyo engizahlala ngikhumbula njalo nje ayiresigna kwamgabe okunye futhi engizahlala ngikhumbula yiku-retire kwaChiwenga loku-appointwa kwakhe is the vice president.
Unkosazana Sichasisele Ndlovu yena uthi kasoza lukhohlwa udobo lokusilelwa kwemali elizweni lonyaka.
Okudlule kukho konke engunanzeleleyo yikuswelakala kwezimali emabhenki okwenze abantu becine sebeforswa ukulala ezitridini bemelele lezozimali okugcine njalo sokusenza le government i-introduce i-bond note.
Umnumzana Agent Moyo uthalimana wenhlanganiso yababalisi i-PTUZ ezansi emandebeleni uthi njengababalisi ngeke abayikhohlwa engingabanqozela othwe ngobe ngiphatha intambo ogatsha lwezemfundo yaphansi. Umnumzana Lazarus Dokora.
Njenge-PTZ esiza kukhumbula kakhulu ku-2017 ikusungulwa kwe-half-backed updated curriculum iyasungulwa kungela ma-resources njalo lababalisi bengaqeqetshwanga. Sazama ukubonisa uhulumende kodwa imibono yethu ayizange ilalelwe. Ngiyathokoza ngoba bonke ababesithatha kalula sebekubonile isesikubonile.
Umnumzana Eke Moyo oyisikhulumisebandla le-MDCT uthi ngeke ukhohlwa umnyaka ka-2017 ngoba intaba enkulu idilikile.
Into engingasoze ngafa ngayikhohlwa eyayenzakalayo ngo-2017 yikutshintsha kombuso usuka ezandleni zikantando kayiphikiswa uRobert Mugabe uthathwa ngamasosha. Ye lanamhlanje kuloko kumangalisa abaningi ukuthi khona singena kulo umnyaka ibizwe likaMgabe lingabizwa.
Unkosazana Juliet Kiwani okhokhela inhlanganiso yabomama eHodders uthi umnyaka lo ubunzima kakhulu ngekhisimusi.
Into engidanise kakhulu ngekhisimusi ka-2017 besikhangelele ukuthi 2017 ikhisimusi iza kuba ngcono abantu baza kuya emabhenki bathole izimali zabo. Abantu badle ikhisimusi kabuhlungu, bahambe kabuhlungu, beswele izimali. Baswela futhi la ma-fuel, kwathi le magarajini bekungasashayipheki.
Iningi lethu umongameli Emmerson Mnangagwa kumele asebenze gadalala ukuze kube nenhlalakahle elizweni. Umnangagwa odwa wafakela i-TF enkundleni ephelandaba Stadium eGwanda ubeke kuvike edluleyo ukuthi wancedwa isizalwane seGwanda uJustice Maphosa ongusomabhizimusi omkhulu kwele South Africa lapho ebalekela izinto ezazifuna ukumbulala kuleli ngemva kokuxotshwa kwakhe kuhulumende kaMgabe. Ngingovusisizwe Mkhwananzi owendaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.
Ugatsha lukahulumende olucubungula ezomkhathi olwe-meteorological service luthi izulu eliningi elilokhu lisina elizweni lizaqhubeka okwamalanga ambalwa lize liyokuma sokwedlule umnyaka omutsha. Embikweni eliwethule lamhla ugatsha lolu luthi abahlala endaweni ezenileyo kufanele baye kwezikhuphukileyo ngoba amanzi la alakho ukudiliza izakhiwo ezingaqinanga ezifana lezindlu ezakhiwe ngotshani. Izulu leli libikwa lilomoya omkhulu njalo kungana eliyisilinganiso esifika ama-centimeters ayisichiyagalombili. Ngusenjalo, isakhamuzi selupane edaluka umnumzana Moven Qhelisa Ngwenya uthi izulu leli selivuselele izilimo emasimini lanxa lamhla belisamile.
Christmas kuvuka kuyi-Christmas la nge-Christmas ngokwakho ayilindile sezizini savuma ukuthi ayizulu likhona. Abantu abaningi kuNovemba uqhetyala ngenelamelana ku-14 Novemba khonaphandle yikuqhala kwakulima kwangikhuluma uumbu omningi kusemadolo la endaweni ezilemkhuba ingalamkhuba nje kungaphansi kwamadolo kusengagaleni khonapho kodwa abanye baqedile izifande zabo abanye lokhu beqhubeka nje beqedile bebebanzenze amavilana amathathu
izulu leli liyanceda yini izilimo lezi ebese sisemadolo kumbe linengi kakhulu?
Hayi, livusile kuvusile baba silikhangele ukuthi ngabe liyaphinda ngoba lapha kibhizinisi umvula wakhona usilamanzi abantu babekhalelayo ukuthi ngabenamhlanje umangezesini namhlanje ugodore kuthiandasibuzamithina kuthole ukugodora lokhu mina siduze kwavuzi umfulo osilawo lapha ngubuke eriva umfulo omkhulu lo othela kugwayi.
Uthe laba balomquba umumbo wabo mkhulu Mbijana bawuthatha ngaphi ngumquba mhlobo bani lo njalo abawuswelayo ibani?
Kunabanye vele abalezibaya emakhaya abafaka imiquba emasimini lalabo abaze ukuvuna izindawo ezinhlizwe nezingane zimbanga imiquba khona yiyo esibalayo ukuthi imithi labanye abathola isetralize but ekuqaleni isetralize yayikhona nemhlophe khona kuzithola imnyama kuzile ephelele ngolesihlanu imiquba ba-asebenzayo laliyani emdala ezibaya ababefakile yiyo bawufakile emasimini abo esibona ngokona usingakuhle ezaphambanza nje khona ukuthi sesikuzukuthanda lokuchisa ukuthi uma kuza qala ukusisa hake bezokumosha yini manje.
Abantu balima lokhuyana babevele bekwenza kudala kumbe lokhu beqhubeka ngalokhuyana okuthiwa ngugachombo
balutshwana abangenile kulolu hlelo olwakudala lokhu besalele khona ukuthi mane sikhaya inkomo zethu but abaningi hhayi abanelezi ukuthi inkomo yankomo bangena zili ngugachombo zichaze futhi yiwo abanye umumbo wakhona sengimuhle uyenzile ngoba lami nguma niphezu kwakho nto wakhona ugachombo nalo ngoba uyenza isivuno esihle kakhulu.
Lo ngumnumzana Morven Qhelisa Ngwenya isakhamuzi seLupane sixoxelaye esedaluka khona le eLupane. Iqembu labasakhulayo lemagwegwe Nottingham linqobe kumncintiswano wenguqu obungene ngamaqembu amathathu oqhutshelwe elokitshini lasemagwegwe Old lamuhla. UJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Lo mncintiswano ungenwe ngamaqembu amathathu abalisayele emagwegwe Nottingham okuyilo eliqoqela imidlalo ele Golden White kanye lele Toronto. Ele Golden White yilo elinqobe kumncintiswano wabo eleminyaka elithumi lane ngemva kokunqoba ele Toronto nge-5-4 ngemva kokutshaywa kwembekwa isikhathi besiphele kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni. Iqembu le-Golden White litshayela emagwegwe Nottingham nge-2-1 ku-semifinal kuthi ele Toronto lihlela ngena ku-final. Umncintiswano wabafana abaleminyaka elithumi lesithupha iqembu lemagwegwe Nottingham yilo eliphakamise inkezo ngemva kokunqoba ele Golden White nge-2-0. Emdlalweni we-semifinal iqembu le-Golden White linqobe ele Toronto nge-2-0 kuthi ele magwegwe Nottingham lihlela ngena ku-final. Ngomncintiswano wabaleminyaka elithumi latobanambili iqembu lemagwegwe Nottingham yilo eliphakamise inkezo ngemva kokunqoba ele Golden White nge-4-2 ngemva kokutshaywa kwembekwa isikhathi besiphele ezingujikilobhanqa 2-2. Ilunga leqembu lemagwegwe Nottingham uCharles Mpinga uthi isifiso sakhe ngesokuba umphakathi uphathisane laye ukuze umncintiswano ukhule.
Injongo yethu ukuthi abantwana bezikhuthaze beziqeqeshe kwenzela ikusasa labo. Uhlupho yokuthi imali ayitholakali, abantu bezama ukuncedisa labo bahlutshwa lemali. So ngenza lokhu nje ngikhiphe esikhwameni, so which is very hard. Engikukhangelelayo ukuthi umphakathi la ma-former players emagwegwe Nottingham, please chip in, help us to motivate people so that Magwegwe can be better like before.
Umqeqeqi weqembu leGolden White uKhoso Nyathi ukhuthaze ukuba ngomnyaka ozayo lomncintiswano wenziwe ungakafiki isikhathi sekhisimusi ngoba isithi abantwana babe sebaya kukhefu. Iqembu leGolden White kanye lele Magwegwe Nottingham afinyelele ukuyadlala kusigaba seBulawayo Province Junior League Serie A ngemva kokuphutsha ezindaweni ezimbili eziphezulu engalaneni yemiklomelo kusigaba sika Serie B Pool A. Njalo isiphathamandla seqembu leMagwegwe Nottingham uCharles Mpinga uthi kuzamele babophe iziqine ukuze benelise ukumelana lamaqembu adlala kuSerie A.
KuSerie B bekumnandi kakhulu, labo abantwana besiselehuha lokuthi hayi siyadlala ibhola.
Siyabonga Joseph Njanji. Olu valelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.